Pele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ngela kustudio 7 isonto mhla 24 kumabaza 2022 uGibbs. Endabeni zethu namhlanje. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Badla amalahle abantu kweleSouth Africa abathi sokumele abantu bokuza bephumele phele kulelo lizwe.
Babashaye phansi, sizawuphola apha eSouth Africa. Ayikho into abayizeleyo abazomosha lonke lizwe.
Baningi kakhulu abathi abantu bokuza bathanise nzima izizalwane zakweleSouth Africa.
Abasoyotha bathatha iinto zawo babuyele emuva. Maybe isithimo mangabe sesikhalme down ama problem akhona ukusolve azokhona ukuthi babuye back ke ngokomthetho.
Kodwa abanye abadabuka eZimbabwe bathi izigebengu ngabantu abangamahlongandlebe athi abadabuka eZimbabwe kuphela.
Ubugebengu buhlangana abantu baseZimbabwe nabantu baseSouth Africa. Akukho umuntu waseZimbabwe oze la ephethe isibhamu.
Utshayo kwabuhlungu ngamapolisa umsekelo weqembu eHighlanders Football Club. Zalutshulela ezamasiko ezabatsha lezokhulo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa ngolomsakazi. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair oqala ngolwesibili koBulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amahotela nezinye indawo okuhlala khona abantu ngesikhathi kusenziwa umbukiso weZETF asegcwele njalo sokulungiswe kahle endaweni okuzabukiswa impahla etshiyeneyo kulamankampani ezwekazi le-Afrika nezinye indawo zomhlaba adlula amakhulu amahlanu azabukisa impahla lonyaka eZITF. UMnumzana Nicholas Ndebele, umqondisi wenkampani yeZITF, uchaza kabanzi ngombukiso lo.
Siyathokoza ezinjengeZITF company ukwamukela izethekeli ababukisi osomabhizinisi abathiyene abazobukisa kulo mbukiso omkhulu weZITF. Kukhanda kunanzelela ukujabula okuvele ngababuzobukisa lokuveza lokhu ngokulungiselela izindawo zabo zokulungisela. Lokhu kukhokhela laba abavela ngaphandle kwelizwe asebeqhazisileyo ukufika njalo lakube kuthengisa ukujabula ukuthokoza ukukhalazelela ukuba lapha eZimbabwe international exhibition centre. Sithanda njalo ukuthi sisho ukuthi lo nyaka kuzaba umbukiso omkhulu.
UNdebele uphinde wathi bangezelele indawo lapho okuzabe kubukiswa khona.
Nxa unanzelele ukuhambahambeni kwakho ukuthi indawo zokulungisela sizengezelele nemakhi ezibhalwe ngalaphasi ukwenzela ukuthi khona sizama ukuthi wonke umuntu kade esifisa ukubukisa sizama ukuthi khona simnikeze indawo yokubukisela. So siyathokoza, siyabamukela izethekeli zethu ababukisi eZimbabwe International.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Ben Moyo uthi kuhle ukuba iZITF yenzelwe koBulawayo loba nje kungasoze kuguqule isimo esibi somnotho welizwe.
iZITF yebo qakathekile for Zimbabwe to show a case industry, but yithi industry yathi siyishokhesayo. Yebo siza invite omakhelwana ukuthi bebuye ezodisplay zabo izinto. Kodwa ziphi izinto ke sibe sezithengwa ngani ngoba i-AO wethu umnotho kasilawo. Asazi bekona babona kuloku kulukhona usincedayo yini. Ama-stands ezeZITF adula kakhulu abantu abaningi abawenelizwe.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo inkosikazi Nokuthaba Shoko uthi abalamali yokusa abantwana eZITF.
Ayisithi i-trade vese yakwazi ukuthi ikhona sibili kodwa imali yokuthi sihambise abantwana khona la silayo ngoba izikolo ziyavulwa kathesi kathesi.
Umnumzana Promise Mkhwananzi othakazelela ezombusazwe uthi umbukiso lo kawusoze uncede ngitsho lakancane eleZimbabwe.
Mina umbono wami ngendaba yeZimbabwe International Trade Fair ukuthi
akulanto okuzayichinja empilweni zabantu okukuthana etrade besidla izimali bembukele ku internet kuthiwa ama councillors eHarare asuke lezigidi zemali bezongena ama workshop lokuhlala emahoteleni etrade fair leyo kulokuthi bathathe imali lezo bathuthukise isigaba lapho bavela khona.
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi ibandla lakhe lisembukisweni lo.
Ya lonyaka embukisweni wa trade fair stand zezanu PF siyabe sinezinto eziningi kakhulu, siyabe sinonile sinezinto eziningi kakhulu. Okokuqala bana ngihlungile ngithi mina konke iregalia iyabe itholakala lapho, abafuna iregalia abafisa ukuthi bathole iregalia eparty. Kulokunye ke umsebenzi eminingi enziwa ngabomama, women's league iyalitshengiswa lapho.
Umbukiso walonyaka owenziwa phansi kwesihloko esithi Rethink, Reimagine, Reinvent, Value Change for Economic Development ugqitshwa ngensonto. Umongameli Emmerson Tambo Zomnangagwa ukhangelele ukuba uzavula okusemthethweni umbukiso lo, ngoba umongameli Uhuru Kenyatta obecelwe ukuba ekwenze lokhu kasabuyi eZimbabwe kulandela ukubhubha kwaye ngumongameli wakwele Kenya Umuyi Mwai Kibaki. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zakule South Africa zithi sokumele abokuza abangala maphepha akhondileyo ukuhlala lokusebenza kule South Africa bephume bephele kulelo lizwe, ngoba umkhankaso we-Operation Dudula uqhubekela phambili ezabelweni ezijiyeneyo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kulelo lizwe bathi bakunanzelela ukuba abasafunakali kwele South Africa. Abafisa ukuba abadabuka eZimbabwe bebuyele ekhaya, bakhoqela umnumzana Simthembile David Mphoswa.
Manje ngoku sebezomosha yonke into kuyimese ngabo abantu balapha ngaphandle apha eSouth Africa, and yimese into abayenzayo ngoku abezi kuba besiza baza bazomosha lapha eSouth Africa. Yininsi imese abayenzayo, imoto ziphuma ngeborder ziphuma phi nabo ziya kumazwe wabo. Yininsi imese abayenzayo, sibonile nenye ivideo iyatrenda, I think was Botswana, iyababuyisa back eZimbabwe, babuyiswa nge-truck njabe sikubona bafuna iSouth Africa, I think babuyisele back. Why they ngabi kana hlobo ezengalapha eSouth Africa? Because bafuna ukuwaste imali ze-government yaseSouth Africa, ube nomnotho walapha ngoku usokoxeka ngenxa yabo. Mabashaye phansi, sizawuphola apha eSouth Africa. Ayikho into abayizeleka abazomosha lonke lizwe. Ezinye iikhantri ezizabo eziza ngaphandle Uganda, ayikho le mess bayenzayo noma Congo bayenza apha. Xa ujiwana lapha koolive nalapha bako-TikTok, ayikho le mess bayenzayo. Mabahambe babuye ngendlela e-right, kubuye akufanele kumabuye bonke abangekho semthethweni ayibethe. Noma bangathi naphaa eZimbabwe bakhona ama-South Africa, la ma-South Africa phaa eZimbabwe ahleli ngokomthetho pha, awamoshi pha. Ayikho le nto bayenzayo bona belapha eSouth Africa.
Umphoswa uthi inhlanganiso ekhokhelwa ngumnumzana Nhlanhla Lapsi Dlamini esola okwenziwa ngabokuza iza kwenza izimanga kwele South Africa.
IDudula baziyistopa even nomalema lo. Umalema sizawujonga i-2024 akho nto azayizusa.
Umnumzana Sifiso Khumalo omunye njalo osola okwenziwa ngabantu bokuza uthi uzisa usizi okwehlela odabuka eZimbabwe u-Elvis Nyathi e-Deep Sloot. Loba nje ukhanya engani kabulawanga yilapho abakumkhankaso we-Operation Dudula. Ukhumalo uthi sesifikile isikhathi sokuthi abokuza babuyele abadabuka khona.
Ngicela nje ukuxwayisa kakhulu kubafowethu laba ngaphandle baseZimbabwe, ake ngiqonde nje kubona. Bafowethu, into eyenzeke kubhuti lo u-Elvis Nyathi is very painful. Akekho umuntu ongayimukela into leyo. So ake sithayini ukavota ngokwami ukubheka, abafowethu abathatha iy'nto zabo babuyele emuva. Maybe isimo uma ngabe sesikhalume down, ama-problem akhona ukusolve azokhona ukuthi babuye bhekhi-ke ngokomthetho. Because manje uma ngabe ngathi bayaqhubeka bayahlala ngenkani, ngokwami ukubheka sizokhala umdlula lokho esikhalile. So please bafowethu, cela nikhuzanene nalabo abanye abangena kuma social network ba comment ngendlela engekho right. Still basaniphushela entweni ezirong because these people baba neenga the way abacomplain abacommenta ngakhona. So please guys, ningabakwethu, let's stop ukwenza izinto ezirong. Size sibone izinto ezibuhlungu njengalezo sizibonile. Whatever bafowethu iright into enenza noma iwrong asicabangeni.
Kodwa umnumzana Oscar Bheka Umuzi odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa uthi ubugebengu abukhethi mhlobo.
Ubugebengu abukhona everywhere. Bakhona ama South Africans akagqekeza igold eZimbabwe ehamba nabantu baseZimbabwe. So ubugebengu buhlangana abantu baseZimbabwe nabantu base South Africa. Akukho umuntu waseZimbabwe oze la ephethe spam.
Umnumzana Mbuso Mhlanga olamaphepha akhondileyo ngokusebenza lokuhlala kwele South Africa uthi kusobala ukuba sebezondwa izizalwane zakwele South Africa.
I-crime asiyikhondoni abaningi. Kodwa bakhona sibili abafowethu abagangileyo abasuka lapha abasuka khona bezokwenza icrime. Into esikhona nje South Africa yile ukuthi ngesintu kuthiwa zonelwa mvuyinye. So laba abasonelayo sebewonele wonke umuntu nomuntu right nomuntu o-wrong sekuyinto eyi-one and right now ama-South Africa singabasoli njalo. Ngoba vele ma ungabheka into esiyenziwe yithi ama-foreigners amaningi is too much. Abanye badayisa ama-drugs, siyabazi abantontsa babulala abantu, bahijack izimoto. Angazi le cash in transit ukuthi amaZimbabweans amangaka involved or it involves all nations. Ngoba kuyatholakala kuBotswana, kutholakale kunabe-South Africa. Sokumele ukuthi abantu abanye njengami sengicabanga khona ukuthi ngilungise nje ngibuyele khonale ekhaya kuna ngenye indlela ngoba angisoze ngifuna ukuthi ngize ngibulawe ukuthi ngise-South Africa. Asisafunakali, that's the bottom line. Whether une-permit or awuna-permit sekufana.
Umhlanga uthi izizalwane zakwale Zimbabwe sezidudulwa lakwamanye amazwe. Uthi uDlamini kusobala ukuba usekelwa iziphathamandla zikahulumende kwakwele South Africa.
Nabo uBotswana sebefollowa into edudula. So it's like vele sesidudulwa yonke indawo. Dudula abantu abaningi bangayisola bathi lumfana. That boy cannot just act by himself like that. And i-government ye-South Africa mayivele inesifiso sokumstopa, they would have stopped him long time ago. They are not, ngoba umfana lona uyifront yama big guys abaku government. And it's known ukuthi he is being bailed out by abantu abaningi abathile. So that boy will not stop and kuya phambili. Into yangona is going to grow such that vele ekugcineni all of us will just have to be forced to leave this place ngoba sizoba sesibulawa. And kuzokuba kunale nto ukuthi abakhulu abaphethe ilizwe bazabe belokhu bethi no, we don't want this, hey, this is illegal. Yet they know pretty well ukuthi yibo abanikazi bento yona le. So lana nje asitshelwa ngeqiniso, angazi kumbe bayesaba izanu or bayesaba iZimbabwe.
Kuyathokozela kwele South Africa kulandela ukubulawa kuka Elvis Nyathi, izizalwane zakwele South Africa ezazidinga izigebengu. UNyathi wayehlala eDeep Sloot njalo ongcwatshwe eZimbabwe ngeviki ephelileyo wayezisebenzela ezindlini zabantu kwele South Africa. Okwamanje uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula kwele South Africa. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Bavota abantu kwele France okungilana khona umongameli Emmanuel Macron lodlelana labantu abenza udlakela lobandlululo unkosikazi Marine Le Pen
osekela njalo umkhokheli wakwelerussia umnumzana Vladimir Putin ozenqoba kukhetho lolu ozakwenza kube lenguquko ngendlela akhangelana ngayo nabanye abakhokheli bamanye amazwe. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ukhangelele ukuba iziphathamandla zakwele Melika ezithekelela lelo lizwe zizamnika izikhali zokulwisana lelerussia elibomba ngamandla emadolobheni atshiyeneyo. Umphathintambo wakwele Melika obona ngezomvikela umnumzana Lloyd Austin lomnumzana Antony Blinken ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana labanye amazwe bakhangelelwe ukuba bazakhuluma laye ngodaba lolu. Sokule nyanga ezimbili elerussia lahlasela ele-Ukraine lisithi kalifuni libe yingxenye ye-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Elijah Singelenkosi ohlala eNkayi esabeni lisemathebeleni North ngokubhekane lozulu.
Senganamasiko wenziwe manje kanyela ubaba mkhulu babelobola.
Ngalesi isikhathi somnyaka kungu-April kunje kungumnyaka olokudla, ngabe abantu bayaphithizela emasimini bayaqaka umumbu, omunye sebehluba sebegiga idibule. Kodwa akunjalo, kuthulisekile kuthe zwi ngenxa yokuthi izulu kalinanga kuhle kulendlala embi. Ukuze ubone sibili ukuthi kulendlala embi, ngitsho lanxa ungena emakhaya bekufanele ukhathezi nxa ungena emakhaya ubone igodi lezibi ligcwele amakhasi emfe, ligcwele amakhasi omumbu kunye lama lengebhezi zamakhabe. Lanxa uhamba ezindaweni lapha ezindleleni uthi ngabe uyawabona amakhasemfe, lanxa ufika lapho kubuthana khona abantu njengaba laphana ebahlangene kuthange siya kwenza i-reverting yama collaborators, angizanga ngibone ngitsho lo yedwa umuntu othwele ihlanga lemfe kumbe okhulula umumbu ophekwe ewudla njengomphako. Lokhu kubonisa sobala ukuthi umnyaka lo mubi okungazake kubonwe.
Kubi kakhulu, siyakuzwa Mpofu. Qhubekela phambili baba.
Kufanele ukuthi nxa sekusiyafika oJuni the earliest, kufanele uhulumende abe sezamile imizamo yokuthi anike abantu ukudla kumbe inhlanganiso ezizimele zingenele zisize abantu. To the earliest ngujuni, the latest ngujulay. Ungabona kufika ujulay lokhu kungangenzakalanga, kuzaba nzima emakhaya. Mangoye uyabe selala eziko zonke insuku. Mubi lumnyaka okubonisa obali ukuthi indlala le inkulu. Bekuthi nxa kusiyathengwa ezitolo lapha ngoba imali kayibonakali, amasepa, amachukela, lezinye izindiyo zangkhaya, abantu bebethenga ngamabele, bebethenga ngawo umumbu, belelawo abanye kumnyaka ophelileyo. Ubuthi nxa usiyafika ezitolo laphana kulesitolo esepumalaphana sokuthiwa kukondojelana, bekugcwele isitolo ngisakhona umumbu phamu lalaphana kwesakokombane esikashephati bekugcwele kuthe. Kodwa khathesi ungahamba kakusela ngitsho sebe uthenge wonke abantu laba abalezimali zabo. Kubonisa sobali ukuthi akula lutho emasimini. Kodwa ke hayi, enkomeni ezifuyweni kungcono ngoba belisina nje khathesi, hayi ukudla kwenkomo kukhona, lamanzi akhona emadamini ethu wona la esihamba sivala ama izifudla, esihamba sivala imigelo sizama ukuthi sigcine amanzi ezifudlo zethu. Nxa usiya laphana kuwa 10 kule ndoda laphana ethiwa ngugewu Ndlovu, ile damu layo khonapho eyaligebhayo incediswa ngabantu ligcwele te phamu. Ubuye futhi ngapha komaluba village
kulendoda kusobhuku Filimon kulendoda ethiwa nguwilinethi mpumfo kamenezi la idamu eligcweleka phambi ubuye ngapha kusobhuku zebloni kukuwad 11 kosivala kule damu lapha esilibeza sithi ukona nelila ligcwela lithulethe zwi kuboniswa obalo ukuthi hayi ezifuyweni kulobubelo lokho engikukhulumayo kuliqiniso ngoward 11 ngoward 10 loward 12 nxa okukulamawadi kuyikho okukwamanye amawadi enkayi kuzima lonyaka kumele ukuthi uhulumende abophe ziqine nxa kunganjalo abantu bazaba sebunzimeni bendlala obubuhlungu
Zingana masiva wenzi wemandla lo baba mkhulu babelo bola
sine sizwe ezokholo lesikristu silondukamele komo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sibingelelani bazalwana abathandekayo ngalolu suku lwanamhlanje sisanda kuphuma emkhosini wePhasika angazi ke ukuthi leli Phasika lalonyaka ledlule njani kuwe yebo kambe abanye lokuthi iPhasika liyini abaqedisisi kodwa ungasenani balutshwane abantu abangaziyo ukuthi iPhasika liyini ake size ke ilizwi lethu lanamhlanje esiza khumbuzana ngalo isiza lithola encwadini yokuloba kwemvangeli uLuka ichapter 24 isahluza amashumi amabili lane indima eyodwa nje ekulesihlokwana esithi ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bonke ivesi ngelamashumi lamathathu lesithupha verse 36 kufundeka kanje besakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kini na ukuthula makube kini na ilizwi leli likhuluma ngabantu ababe lokhu bebabaza isehlakalo esePhasika sokubethelwa lokuvuka kukaJesu lokhu kubonisa ukuthi kungaba lesehlakalo phakathi komphakathi abantu kabayekeli ukukhuluma ngakho kuvele kumele kube njalo ngoba angithi into iyabiyenzeka le phakathi kwabo emehlweni abo yokunye bekuza ngendlebe zabo ilizwi lithi ke laba ababesaxoxa ngabafundi bakaJesu laba ababexoxa ngokuthi kambe lokhu esasikuzwile yikho yini abanye bevuma abanye bephika abanye bengizwakali bengaqedakali ukuthi bathini ungayibala usedla usiyaphazi uzafica ukuthi yilapho ke uJesu acina esebatshengisa amanxeba akhe ukuthi ngempela nguye lo owayebethelwe esiphambanweni kodwa ayisikho ke engifuna ukuthi sikunanzelele lapho engithanda sikunanzelele ukuthi nxa singumndeni sihleli sikhuluma kuningi esikukhulumayo okunye siyakukholwa thina esiyabe silalele lanalo okhulumayo okunye uyabe kukholwa kodwa okunye sazi ukuthi kayisikho kodwa ke ezinye inkulumo engifuna sizikhangele ziyinkulumo ezingakhiyo eziletha ingxabano phakathi komndeni abantu bayakhuluma ingabe yini abanye bakhuluma bephule inhliziyo zabanye abomndeni bengananzelele ukuthi sebesephula inhliziyo zabanye eminye imindeni ize yaziwa ngokuthi imindeni yokuxabana abanye baze bafukelane lejoyi kuthi asoze bafa bakhulumisana ngobana ingxoxo zabo kazakhi ngezokuxabana kulapho ke kunjalo ke kulokuxabana khona lokho kulokungazwisisani kulokungakhethi amabala lamagama lapho uJesu athutsha khona phakathi kwemulathi ukuthula makube kimi na imindeni obaba labo mama labantwana labo makhelwane lezihlobo labangani badinga ukuthula yebo kambe ziningi izinto ezingabangela ukuxozela emndenini okungakhulunywa ngazo kodwa esikukhulekela ukuthi akube lokuthula lasekukhulumeni abantu bakhulumisane kahle loJesu uthi imindeni yonke kayibe lokuthula khangela amagama owakhulumayo ucabanga ukuthi kambe nxa uJesu engathutsha angathini ngalokhu okukhulumayo ilize elikhulu yikuthi ukuthula makube kinina lami ngitsho njalo ngithi ukuthula makube kinina sikhulekeni babathixo asicele okuningi namhlanje sicela ukuthula okuvela ngakuwe emndenini yethu amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamile Nkomo
siyabonga kakhulu untungamile Nkomo ungadinwa kusasa Wozabacha sikhokha losakhulayo uRivonia Ncube ukhangelwe ukuba uzabhadeka embukisweni weZimbabwe International Trade Fair. Wozabacha namhla sikhokha losakhulayo uRivonia Ncube ukhangelwe ukuba uza kuya embukisweni weZimbabwe International Trade Fair lapho zabukisa khona akubumbayo okugoqela imigano yemdaka. Azizwe uRivonia ekhuluma ngodaba lolu.
Izalo kombimba wazithembulile mawezi ngenza iportal ukubumba izizwe ifundiswa ngobaba uDick Animal Sibanjana Junior ngikhethe iPlan International ukumela iprojekti yethu lesethi ngiya eZimbabwe Trade Fair ngiyobukisa imisebenzi yami yezandla ngibonge ubaba uDick Animal Sibanjana Junior ngothando lokusibekezelela ngiyabonga
sisoke njalo lo Zephania Sibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi The Big Animals Banjana Junior.
Ngithanda ukubingelela isizwe sonke, iZimbabwe yonke kumele umhlaba wonke. Ngibingelela ngoba sibanjana umntwana u The Big Animal ocula leqembu lempi yosindiso kodwa ke ibhizi futhi ngama projects abantwana engilethemba lokuthi njengoba namhlanje lisizwa ngikhuluma lapha sile ndlela yokuthi silomntwana okhethiweyo ukuthi ahambe ayimelela i project yethu e Trade Fair. I project yokubumba ngezokudweba babumba izitsha amatipoti amakhapsi noma ngithi imiganu bengabantwana mpela abahlakaniphileyo silomntwana osukayo nje esiya kobulawayo e-Trade Fair othiwa nguRivonia Ncube osengumntwana osengani usebona lapha aya khona engikhuluma nje engumntwana oselezinto eziningi esezithe wazidayisa kumenti wazithengisa wathola inzuzo kizo Sicela kakhulu ukuthi sengathi lingasipha lathi indlela yokuphila. Ngikhuluma nje umntwana ozasuka ngolwesibili esiya eZimbabwe Trade Fair kobulawayo.
Lo ngumnumzana Zephania Sibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi The Big Animal Sibanjana Junior. Besixoxa naye esesigabeni sempimba esobelweni seMathebeleland South. Wezemidlalo uyakhala umsekelo weqembu le-Islanders Football Club uLindani Gabazela Hadebe Nkala otshaywe ngamapolisa izolo ezihlabane.
Kuvuka umsindo eboreni saphuma estadium amapolisa esejikijela i-TS Moko sabaleka saye town sesisetown sesizama ukudingana ukuthi sihlangane sithole i-transport sisuke etown amapolisa abuya so mina vele bekulowo mzala wami 11 ngeqele emuva kulotbox babuya amapolisa lana e-about 6 bahle baqalisa ukuyitshama phakathi kwelotbox bengihamba lo namfana bamdonsela phansi bamtshaya bakumzala lakho baqala ukumtshaya kungelamsindo kungelani cause into that senzakala bese betshaya wonke umuntu ogqoke isikipa esiyi black and white cause abanye batshayele ko-chicken abanye batshayelwa ko-ok hayi into yakhona yazivele ibe zima kulenye imoto abakhi iquantum abajikele i-tear gas phakathi kwalo ukuthi abantu behle baphume phandle babatshaye kuhle cause beqala balijikijele nge-tear smoke ngesikhathi selihitshiwe sebelitshaya kamapolisa kungelamsindo kungelani
ulimele kanganani ke sibili ukuthi uzwa njani?
Ngilimele sibili ngoba ngithungwe 7 stitches. Ngilimele sibili ngilimele. Plus lo mzimba wonke vele ugcwele ama bruises.
Sikhuluma lapha uthelo zethu lamhlanje. Wole bani sayo
ukuba yena u